So a press statement in njengaZulu wonke kugoqela izizukulwane ngoba ama-citizens ugoqela ama-government institutions ama-independent commissions kulamanye ama-initiatives enziwa iZimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, le heads of Christian denominations lapha abakhulumisana khona lo hulumende labanye abantu ngezinto ezifananayo kodwa le press statement nje ukuze umhlaba wazi ubana ihapa kutrust imingaphi mayelana lokwephula kwamalungelo abantu okwesibili nxa siqathanisa sikhangela izabelo ezichiyeneyo abantu abathunjwayo bachaywa sithola ukuthi kobulawayo inani labantu abathunjwayo bachaywa bathotshwa waningi nxa siqathanisa lezinye indawo ye ababotshiweyo ngabe babaningi sibili kwezindawo njengaseHarare lezinye indawo eMaswingo and so forth kodwa sithola ukubana abantu abangenelwa ezindlini baningi kakhulu kobulawa abantu abangenela ezindlini kungani ngamasela bafika up to 8 or 9 abantu abathathwayo bathunjwa ogoqela othilia esibanda labo tawanda labo takudza matsana baningi ngapha kobulawayo nxa siqathanisa lezinye indawo siye kuliqiniso lokhu sesakunanzelela ukuthi sonke isikhathi uma kulokutshengisela kubotshwa abantu abaningi kobulawayo nxa siqathanisa lezinye indawo kodwa khathesi sithola ukuthi ye sibili amanani angikhona ngani yalingana nxa sigayela abantu ababotshiweyo kodwa abantu abahlukuluze ngendlela engafanele bathunjwa bachaywa baningi kobulawayo
liyamanyana labanye yini ukuthi lichothoze lokhu okwenzakalayo
sisebenza le Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches njalo siyasekela imizamo ye heads of Christian denominations ngoba thina si-organization eyodwa encinyane kodwa kule nhlanganiso ezinenge ezinkulu zesiKristu ezigoqela zona lezi inhlanganiso so sisebenza le nhlanganiso ezinengi asisekeli ibandla lombusazwe kodwa sisekela iJustice.